Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 15 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje, umanyano wamabishop esonto yeRoma lawo usungenele kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZanu PF.
Ungayikhangela iZanu ayingani kayesabi i-opposition, ayilwiswa kakhulu i-opposition, ukulwa kwayo kungaphakathi.
Lokhu zigula izakhamizi zelokithi leluveve ngesifo esibangelwa ngamanzi angcolileyo.
Odithu babale kube nayo ukuthi izisigaba ziqedakali, abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi, abanye bathi ziyakhala, abanye njalo bayathi ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonoko.
Ukuvalwa kwezikolo sokubangele ukuba abantwana baphatheke kumisebenzi engabalingananga.
Okwamanje kathesa abantwana bayahamba-hamba, so wona la amathuba njalo abafaka engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona yabuhlanganela kuwena, uyabungakwazi umzali.
Iziphathamandla zogatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle zetheswa icala lokubulala indlovu ezimbili, zithathe inyama yonke izakhamizi zisale zibheke amathambo nje kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bishop esonto yamaRoma oweZimbabwe Catholic Bishops Conference lawo usungene kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZanu PF. Lumanyano wethule umbiko izolo othiwa pastoral letter, usithi imbiko yenhlanganiso ezibalisa European Union, African Union, le United Nations esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kuveza sobala isimo esikhona elizweni. Lumanyano uthi ilizwe lalahla ithuba lokulungisisa umumo lo ngokungemukeli inkulumo ezibanzi lenhlanganiso ezijiyeneyo liqula likamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Amabishop la athi kulokwesaba elizweni, abanye bebaleka ezindlini zabo besesaba ukubotshelwa amacala angaqondakaliyo, kanti ke abanye basemajele bebotshelwa izizathu ezingaqondakaliyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Umthola ukuthi ngesiqiniso kumongameli ngabe sesaba abantu abaphakathi kuZanu PF ukudlula abantu abangaphandle kweZanu PF. So laba abantu abagijinyiswa kangaka singathi bangama-victims engxabano ezikhona phakathi kweZanu PF ekuzameni ukuthi iba isale iphethe umbuso, ikakhulu i-protector umbuso kamongameli uMnangagwa.
Ngokubona kwakho ubona ungani kungakwenzakalani?
Mina ngokubona kwamsibili kwamagqini indaba lesi ikhangeleyo iphethwe kakhulu ukuthi iZanu PF ila ma-factions. Singakukhangela ukuqaliseni kokukhitshwa kukaMgaba okuvele sokubangiswa ni-G40 lela cost lani. Kuthe kubuya ngapha ekuzefaka ukuze ngena kukamongameli uMnangagwa, abazange bazinike isikhathi abantu bezanu ukuthi behlale phansi becabangisise bekhethe kuhle ukuthi ozangenela uMgaba ngubani. Kwasetshenziswa yena liyani factionalism eyayikhona kuqala ukuthi umongameli uMnangagwa athathe over.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Uhulumende ulandule umbiko weZimbabwe Catholic Bishops Conference law esithi akuladubo elizweni. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele iphephandaba leHerald ukuthi indubo eziselizweni ngeziphathelane lezijeziso zenotho, ukungani kahle kwezulu, logubhano lwecoronavirus hatshi okukhulunywa ngamabishop lokhu. Umangwana wengezelele sithi umbiko wamabishop lo awunanzi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokulwisana lenkohlakalo elizweni, nanku sokubotshwe iziphathamandla zikahulumende. Amagosa aze avunyelwa ukukhuluma ngasese lentatheli zindaba ebotshiweyo uHopewell Shingono kunye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Izolo umthethwandaba unqume ukuba ababili laba balelungelo lokuphiwa ithuba lokukhuluma ngasese lamagqwetha abo, kodwa onogada bemajele bebelokhu besala befuna ukuzwa ukuthi ababili laba bakhulumani lamagqwetha abo, kodwa baze baphiwa ithuba lamhlanje lokukhuluma ngasese. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi onogada baqhubeke besala ukuthi uChingono loNgarivume baphiwe ukudla okukhudumalayo, kodwa baqhubeke ngokuphiwa amabiscuit lamanzi kuphela. Izakhamizi zelokithi leluveve zibikwa lokhu zigula zibulawa isifo esibangelwa ngamanzi angcolileyo. Kule zakhamizi ezilitshumi lantathu ezabulawa ngamanzi angcolileyo elokithini leli, ikakhulu kuward 15, okwagula khona ezedlula inkulungwane ezimbili 2000. Kulesinye isakhamizi umnumzana Emmanuel Moyo odinga usizo lokuthenga amachubu athiwa yicolostomy bag okwenzela ukuthi enelise ukususa ingcekeza isiswini ngoba kasenelisi ukuya ngaphandle. Umoyo wagula kakhulu ngemva kokunatha amanzi angcolileyo waze wayahlinzwa amathumbu esibhedlela sempilo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Vindi othi abantu baqhubeka behudiswa ngamanzi njalo abanye abazange basinde emkhuhlaneni lo.
Ama OGC alifika siwatholayo kuthiwa kwalahleka impefumulo engu-13, kodwa nxa sesiya thina kuground sesixoxisana le committee yeward ithi yona abantu abasishiyayo bangu-18. Osokukhona ikuthi sikhuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi bona abantu abagula ngale muva kukhanya silabantu abathile abalokhu bengakasilisisi, abanye zingathi belemikhuhlane ethile ngenxa yalesi sifo, abanye izisu zilokhu zibagijimisa ngazingafaki into engezolo, kodwa ihlupho abaleko belalo ukuthi izisu zabaziqedakali, abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi, abanye bathi ziyakhala, abanye njalo bathi ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonokho. Kodwa sikutsho ukuthi bakhona sibili abantu abangathi belohlupho phose empilweni yabo ngenxa yalokhona okungela amanzi la ayenzakalayo.
Kuthiwa ukhona ocela uncedo ukuze aphathiswe kulandela isifo esabangelwa ngamanzi.
Uhlupho olukhona ukuthi la imigodla le ethengwayo yabe ifakwa lapha eceleni ikhanya iyadula sibili kakhulu, ngoba siyatshelwa kathesi ukuthi kufanele umgodla lo uzawuthole kufuneka i-$4 and lowo mgodla uyabe usebenza ngelanga ngelanga, futhi ngelanga ngelanga udinga i-$4. Manje ngokunjalo kukhanya sokumxaka, so ke sebeze bathi bona abafowethu bakomoyo nezakhamizi zeluveve zancedisana ukuthi lujahancediswe ukuthi aphathiseke. Sikhuluma kanje kathesi usephuma egcekeni wamemezela kuZulu lakuzakhamizi zakobulawayo lakulaba abamabhizinisi ukuthi nxa ikhona onganceda ancede. Sikhuluma kanje kathesi sithinyele inamba yokuthi nxa ikhona ofuna ukunceda enganceda ngokubana amthumele le imali kuyikhokhesh. Inamba yakhona ngizayimemezela lapha ngu-0777 384 8214. Ngizayiphinda futhi le number 0773482 14. So yiluhlupho lumfoti asehlangane lalo, kodwa siyabonga ukuthi bakhona abancedisayo ende sithemba ukuthi abantu bazaqhubeka bemncedisa lujaha ukuthi la impilo yakhe ibe nganeno.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Abaphatheke kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe edolobheni leVictoria Falls bathi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingavulwa bazenelisa ukuvuselela amankampani abo avaliweyo kulandela uqhamuka kwegcikwane leCoronavirus. Lokhu kuza ngemva kokuphawulwa kokuvulwa kwempophoma zeVictoria Falls okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Sixoxe lomongameli wenhlanganiso yabaqatshi abakulumsebenzi e-Tourism Employers Association umnumzana Clement Mukwasi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amafos lawa kade evalwe okwesikhathi esingakhwana amalanga ayi 100 kungavunyelwa abantu ukuthi bangene. Ukuvulwa kwamafos lokhu kuzasinceda ukuthi abantu abalapha efolos bakwazi ukuthi bangene bayebona amafolos ngenxa yokuthi okwesikhathi lezi amanzi maningi kakhulu phakathi emafolosini khona ngale. So ngenxa yokuthi abantu abakavunyelwa ukuthi babehamba bevelela kwamanye amadolobho abengena efolos, abantu abazaba bengena lapha emafolosini kukathesi yilaba abantu abahlala lapha efolos, amadolobho angabe sevuliwe. Abantu bavela koBulawayo, eHarare lezinye iindawo ezithize laba sebezakwanisa ukuthi babuye nabo bazobona. Ukubuya kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa usinike amadlabuzane lamandla kakhulu ukuthi inkulumende ikhangele i-tourism industry. Ngenxa yakhonokho sinethemba ukuthi amakhampani zange la mali lawa bazanikwa amaloni lama-loan guarantees ukuthi bakwanise ukuthi bavuse amakhampani abo nxa amaboda amazwe ashiyeneyo sevulekile. Kodwa-ke ama-assets wonke vele sibona ngani ahlezi kuhle, lezisebenzi zonke ezilama-skills ashiyeneyo sihlezi kuhle ngenxa yokuthi abantu abalama-skills awaphezulu abaxotshwanga imisebenzi.
Khona kuhamba njani nxa sikhangele ezokwethekelelwa kwelizwe khona ngapho eVictoria Falls lezi nsuku? Ungathi kulo mehluko yini abantu ikakhulu abelizweni njengalokhu okufunwa nguhulumende bayeza yini?
Amafolosi which are one of the seven natural wonders of the world kade ivalwe okwamalanga angakhwana 100 umongameli azeebuye lapho ukuthi azowavula avuliwe sibili. Kodwa-ke kukathesi abantu abazakwanisa ukuthi bangene khona ngabantu abahlala kuphela lapha efolosi, labo abangahlali lapha efolosi abasoze bakwanisa ukuthi babe bebuya kathesi bezobuka.
Umnumzana Clement Mukwasi ngumongameli wenhlanganiso yabaqatshi abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe e-Tourism Employers Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe.
Ukuvalwa kwezikolo ukuze kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokuthiye iningi labazali abalabantwana abafundayo likhathazekile ngekusasa yabo. Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko eveza ukuthi amanye amantombazana asezithwele kuthi abafana sebeyetshekeja igolide okungadala ukuthi bengasaqhubekeli phambili ngezifundo zabo lapho izikolo zivulwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lamlela ntwandwe, lamlela.
Isikolo zivalwe ekupheleni kukambimbido njalo kuze kubela lamhlanje lokhu zingakavulwa ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kuleli. Abazali esikhokhele labo bathi bakhathazekile ngekusasa labantu ababo besithi abanye balakho ungasabuyela esikolo lapho zithe zavulwa ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Unkosikazi Nomathemba Ndlovu oyisakhamuzi esitezi uthi laloba kungumlando wabo njengabazali ukukhulisa abantwana ukuvalwa kwezikolo lokhu kudala ukuthi kube nzima ukubalandelela okudala ukuthi baphatheke entweni ezithiyeneyo.
Nxa umntwana esesikolo ubehambe siye esikolo ephenduke buye ekhaya, ithuba eliningi lokuthi avakashe ubengalitholi. Okwamanje kathesi abantwana bayahambahamba, so wona la amathuba njalo abafake engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona abuhlangane lakho wena uyabe ungakwazi ungumzali. So ungaba yingozi kakhulu nxa esebuyela esikolo vele engasaphumeleli lezifundo zakhe sengumama nje esezithwele kumbe selomntwana.
Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi sesitezi unkosikazi Santa Mabuya Mathobela othi abanye abafundi abasoze babuyela esikolo nxa zingavulwa.
nxa sisithi siyakhangela silisibona ukuthi kuseyafika isikhathi sokuthi kuvule izikolo abaningi bangkhona abasoze bakwanisa ukubuyela ezikolo bazabe nje sebengomama sebephethe abantwababo ngoba kusisebunzimeni obukhulu kakhulu ngoba umntwana vele nxa engasaya esikolo uvele nje sele freedom nje yokuthi lanxa umkhuza nje uyabona ukuthi vele ngani kasazwisisi sebona nje uhlala ekhaya ngani laye sengumama nje
Unkosikazi Lizwi Masuku la uthukumiswa kwesifundo lokhu sekuphazamise ukusasa yabantu babo ngoba iningi seligijimela imali yegolide
abantwana bethu abavele bangabafana basuka bayibamba imali azayibahlana la emhlabeni bethu bebuya ngapha emankazaneni wona la sele ngapha sebesala bebanika bebathengela amafoni anzima adabula ubuchopho umntana angabuyela esikole sebamba imali enjalo yena ongumfanana la angabuyele bamba isigidi semali ezingake samarandi
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi yadanisa imbiko abayitholayo evela emakhaya ukukhuthaza abazali ukuthi babhasophe abantu babo ngalesi sikhathi kuvalwe isikolo
Sisithola imbiko evela emakhaya lapha ethi amantombazana amaningi asezijele njalo abafana abaningi basesitekejeni sizabona ukwehla kwenani labafundi uma isikolo sizivula yona imfundo vele ayisiwo ababalisi bodwa imfundo igoqela labadala so ngesikhathi lesi esokunzima okunje sithatha leli thuba ukuthi sinike ithwaleli kubazali ukuthi basikhangelele abantwana besemakhaya
Umqondisi wenhlanganiso elelamalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe Waters uNkosikazi Juliet Nkiwane uthi abantwana abazithweleyo kumele bavunyelwe ukubuyela esikolo ngemva kwe-lockdown.
Ngiyadana ngoba kulesikolo engisaziyo abantwana abangu-8 already sebezithwele eklasini eyodwa engiyaziyo eka-Form 2 kodwa anti siyalwisela ukuthi abantwana abangamankazana angazazithwala sibavumeleni babuyela esikolo ngemva kwempi abantwana babuyela esikolo and ngemva kwempi abafundayo babenza ngcono
igciwane le-coronavirus liyalimemetheka kulesi sabelo njalo sebengamakhulu amahlanu lasikhombisa 507 asebetholakale belalo labulala ababili ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawondeni egwanda ngu-Albert Ncube
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Dorima, ukansela wedede. Ukwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris, kunjani kuwe khona ngale America?
Sizwa kuthiwa idolobho ledede libhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Liqiniso elimqotorelo mnumzana Gande isikhwele kanzima edete le ndaba yamanzi ukuthi okwakathesi lesikhathi se-COVID sona lesi siku high risk enkulu kakhulu because amanzi yempilo yabantu and i-population yedete siyinkulu kakhulu okokuthi ukuswelakala kwamanzi kuyaphazamisa ezempila kahle especially isikhathi sona lesi ese-COVID inkuluma kanje abantu sebe-relya lokuhamba e-DR khona ngale balama bowls abo kumbe ukuhamba emiyombo lapha kulama solar powered bowls sithwele kanzima everybody is going up and down the streets are full of people when we are actually sikhuthazwa ukuthi sisare ezindlini kuvikela yona le i-COVID as a precautionary measure but we are now not adhering to that ngenxa yokuswelakala kwamanzi
manje selikhulume leziphathamandla zikahulumende na ngodubo lolo
asikabambi iziphathamandla zezinwa ukuthi be improve ama standards okuba lamanzi endaweni ehlala abantu njengedethe but siku process yona leyo because kule zinto eziningi esibona ukuthi kumele ukuthi zilungiswe labantu bezinwa ngafika khona ngale e-Waterloop ngathola ukuthi the gate was wide open kungela muntu on society ukuthi impilo kahle impilo yabantu is at risk umuntu engafika etha efaka ama poisonous chemicals laphana singalathekelwa impilo yabantu abaningi ngenxa yokuthi amanzi wona lawo akhula muntu engamona engathi he is responsible in as far as the security is concerned kwakuphonguba indawo engela muntu saze sabuzwa omunye usupervisor saze kuhamba la ukuthi kathi liyakwenzelana ukuthi uhlale kungela muntu okhangela ukuthi kuyini okukuhamba okuthatha indawo khonapha ayiye inye into eyangicaphula kakhulu itenki langikhona lalo livulekile okuthi umuntu uyakwanisa ukuphosa any into yokuthi we are not safe as data residents even iyona i-main camp even lapho okuhamba khona amanzi avela kuzinwa from iwater lupise emchivi everybody is at risk ibe inanzwa so hayi kubuhlungu kakhulu but I will fight tooth and claw to make sure that we try to put things in place and sivakhuthaza lathi kuthi babe the solar powered boats because indaba yezesa into abakwaziyo ukuthi vele ikale ikhona
sizokuthiwa kulolunye njalo udubo lwenyamazana zendle
okwayenzakala Chris ukuthi kulama residents amanye ejethi a reporter national parks ukuthi kule nyamazana kule ndlovu zazi sezihlupa ejethi base reporter kona ngale ama rangers wona lawana national parks babuya they gunned two elephants kundawo yejethi endaba zange bekhulume lo councillor and the resident councillor should have been told even after the shooting say our councillor says sulula indlovu ezingu-2 okwayenzakala vele kuyadanisa ukuthi I've been in debt for the past 30 years. Akuzange kube nendlovu ehlinzwa obusuku. Bahlinza indlovu leziyana obusuku. Ngathi ngifika ngama past 6 to 7. Ngathola kungasela lutho, kungasela nyama. Sokungamabhonzi kuphela izakamizi zaswele inyama. Even mina njengokhansela bazange bekhulumelane. So, isikhathi esiningi indlovu ziyabulawa edate. Bayabulawa indlovu eyi-1 ama-residents wonke ayakhwana. But this time, babulawa zingu-2. Abantu bazange bethole inyama. Kubuhlungu ngenxa kwaba lokudelela phakathi but we are still pursuing the matter ukuthi sibone ukuthi kuyini kungaba kwathatha indawo so indawo yenaleyi hayi ayisiphathanga kuhle inyamazana nxa zihlupa bona abantu ama-residents edethi okuthi nxa selibathathela futhi inyama yangona umthetho kawuvumi and ngangibuza ukuthi according to wildlife conservation what are we conserving nxa sesibulala 2 elephants at one go however they are just saying va kule inye ya isi charger so they ended up shooting it but kunzima so far abahlalibedete badanile le ndaba yonale and babukhali they want an explanation from the authority especially from the councillor and any other responsible authority from the national parks we hope as time goes on into le izalungiseka kuhle kule kwenzela kusasa akuzake kuyenzakale lokhu ukuthi yahlinza indlovu obusuku ithwala inyama hayi kwasidanisa kakhulu
ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga lisali kuhle balaleli
lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukansila wedede loke bekungumnumzana Stanley Torima okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana linami osithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosikazi Jasmine Jofa ilunga ledale lephalamende njalo ekumakhomithi abona ngezempilakahle kanye nebona ngamandla amagesi kuleli dale sihlaziya impilo yabesifazana labantwana ngesikhathi se-COVID-19 elizweni
into ye-COVID-19 leyi ithinta abantu phose bonke kodwa kakhulu omama labantwana even into yezikolo ungakhangela omama ngabe siya emsebenzini isikhathi abachayisa ngaso i-transport akula transport uzabona ukuthi emarejiweni ema-newspaperni ku-TV
sikhuluma nge-social distancing, sikhuluma ngama-masks, kodwa uzathubona abantu sebesiyangikhaya or bedinga ukuthi baye emsebenzini. Even ama-irali anzake ngibone bugcwele, so abantu bayebe beminyene. Then uzafica ukuthi bakhona abantu ababhalisileyo, ababhaliswa amabizo abo. Ngathi ngaqalisa ngabantu abadala, ogogo, abangasasebenziyo, babhaliswa amabizo abo, bafila amafomu kuthiwa badinga ama-net one card lawa, lalamuhla lokhu beni. Ngayikhulumeni ekhangele uthi abantu labo baphila ngani. Njalo laba baqothwayo lapha emadrobheni ukuthi bangathengisi, kodwa kungala supplementary budget or even i-grocery abayiphiwayo ukuthi baphile from day to day. Kuphatha abantu nzima. Or izikolo zivaliwe because of ukuthi sizame ukuthi singanikani igcikwane le-COVID. And kuthiwa abantwana basebenzise amafoni ilokuzeni i-internet befunda.
Yeah.
But ungabona ukuthi iningi labantwana imuli zabo bebehluleka khona ukubhadala i-school fees. Wona amafoni bayawathatha ngabo. Yona i-airtime ngokudula kwayo okwenzakalayo kathesi uzakhetha kuphi ukuthi engukudla isithebo amanzi or inkuni uthenge i-airtime nemali yangikhona ungalayo. Angena njalo omama banezinto eziningi abamele bazikhangele emzimbeni wabo. Omama ozithweleyo ngaye sebhasini efiye town ngenyuyayenza i-check up okule nto amele ikhangelwa sikhangeleni naba abazithweleyo, for example, uyehliswa ebhasini khonaphana uyatreatwa exactly the same labanye bonke. Abanye kathi bekhala kathi somama besithi bayakutshela ukuthi yasime ngathi ube lesiswa kuye kumangale abalandaba lakho.
Ikhomithi yenu liyana ephalamende ebona ngezempilakahle, kukhona yini leyali kucubungule khathesi? Sabona kuqala libhodabhoda ezibhedlela. Umsebenzi wenu ungaphi kathesi, njalo libona ingane isokwaba lo mahluko yini ezibhedlela la ngendlela igcikwane le-COVID-19 eliphethwe ngayo igatsha lezempilakahle?
Ezibhedlela lapha kulobunzima. Izibhedlela kathesi amanesi malutshwane, and iningi lamanesi ngakhangela lapha kobulawayo, for example, mbona ngani ngabala ephepheni last week kuthiwa kulamanesi njebona ngu-200 abafice belegcikwane le-COVID. Uzafica ukuthi esibhedlela ingxenye kulamanesi angu-3-4. Umuntu uyagijima phansi phezulu, ufica ethi uyafika kwenye iwodi, afica umtshina usukhala. Kune problem enkulu kakhulu ngayikhangela okwakathesi kathi akulalutho esingalwenza. But uhulumende kumele afunde i-lesson from khonokho okwenzakeleyo, ukuthi kube le-budget ekhangelane le-health, or kube lendlela or kube le-policy eye-health eyomuntu wonke ekhithwayo efakwa eceleni. Because ngayokhangele kathesi uhulumende u-dependent kakhulu ngamanye amazwe, kunalizwe elingala problem. So omunye lomunye umuntu ukhangele endaweni yakhe. Thina esijwayele ukuthi izandla zihlala ziphambili zicela, sizakuthatha ngayo. So I think it's important ukuthi lathi sibe lelokuzela nebhaskiti yethu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende, njalo ekukomithi ebona ngezempilakahle kanye nebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lelami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umanyano wamabhishophu esonto yamaRoma lawo sungene kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU-PF. Amagqwetha aze avunyelwa ukukhuluma ngasese lentatheli zindaba ebotshiweyo uHopewell Shingono kunye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Mura